isimo samafutha kwela kithi kukabilo mehluko akulajintsho lukhona indwendwe zezimota ulokhu uzibona lapho eyabe izwakale umkhosi ukuthi garage ilindele lamafutha indwendwe lokho ziqhubekela zisiya phambili abakhona silukuze kube late even noma ungama-8 uyathola izimota lokho ezilayinile so akukabi lotshintsho lokho esiya phambili ehlupha indaba yamafutha okunye okukhweza lezi ndwendwe yikuthi ingabuya namhlanje sokulohlupho lokuthi isidula ifuela sithi ibuyile namhlanje sokumele ukuthi ngihlale ngilayina ngoba akusavuma ukuthi ngigcwalise imota ngizathela mhlawumbe i-5 liter ngihambe ngendlini ngithele sasa ngizwa futhi ukuthi khona sengilayina ngezindlela yikho kuhlala kusiba le ndwendwe ngoba vele iyashota phela nxa ibe khona kuyavunyelwa sikuthi ungathela but intengo yakhona ayisavumi ukuthi ugcwalise igenki so yikho abantu sebethela khonokho kuyimbijana nje ukuthi ahambe njalo kwamanye amagarashi amaningi badimanda i-cash kuyabe kungekho lokho esithi yiswayiti lanilani so intengo yamafutha isikhwele okumangalisayo abantu abaningi abasenelile
siyamuza njalo uhulumende uthi wenza imizamo eminingi yokuthi engezelele amafutha ezimota lawa elizweni ithemba ukuthi inhlelo lezi zizaphumelela yini kube ngcono
siyamuza sibili uyakhuluma but sesiside isikhathi belokhu bekukhuluma kanjalo but kakutshengisi isani yokuthi kuzayenzakala lokho ngoba inkulumo eziyabe zikhuluma ngohulumende ukwakhuluma ngokuthi uzazama lokwehlisa intengo yamafutha but esithi uyakukhangela uyehlise ngamasensi angangakanani kakukhanyi lokuthi engabe yehlisile leyo ntengo ngoba ngithe ngithi ngizama ukunanzelela ngabona ngani ilitha iyehle phose i-15 to 20 sensi nga ngibala imali yakwethu lesithi i-RTGS.